sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMonzora njoba engusenator njalo elilunga le Pan Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupport icommittee elwisana lamanye ama regions ukuze iPan African Parliament ikhethe upresident from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze proportional representation engatsho kubaba uMonzora ukuthi njengoba eseParliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane nabanye ukuze iproportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lamaparty amancane lama independents labo bonke even ama community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo ngendaba ezimayelana le compensation yama former white farmers ukuze kube no compensation, kube land expropriation. Njalo saxoxa ngendaba yokuthi ama clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours, ngoba abantu abaguli ebini kuphela bayagula lesebusuku, and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka kumbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzora njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi ipolitics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe ipolitics ye-rational disputation, ipolitics engelanhlamba, ipolitics ele engagement, dialogue. Siyavumelana laye njalo uze ipolad iguqulwe ibe lamazinyo, ibe le legislative framework. Mina ngatsho ukuthi EFF njoba iya participate kuma election ngo-2018 as a coalition partner ye Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga epolad. Ukuthi amanye ama parties sizahlangana lawo kuyadingeka ukuthi amaparty lawa understand thina amanye ama views esilawo.